Libambe zulu kandaba lingalijona njani lapho likhona khona ngapho-ke ngemakhaya thina lapha-ke siyaphila sibilokuzwayo yelo-ke ngugibs dube kuhlelo zimbabwe today asixoxeni lamhla-ke sixoxa ngodaba oluqakathekileyo ihlandla lesibili lokubhalisa ugwalo lokuvota so siyakwazi ukuthi kule biometric voter registration ekhona so yikho okumele sishaye ngakho-ke namhlanje kodwa singangeni khonapho lingakhohlwa ukuthi lango-8 o'clock ngiyaba yilo blessing zulu lapho sabe sishaya khona udaba lokuvota lololu i-part 2 ye-biometric voter registration so asidindeni sikhonapho so sikholiseni sixoqeni sibe sonkeni sikhona singakwenza kunjalo zulu Yes, bona ukuthi silobani khonapha ke enkundleni silo ubanyana Wellington Painters ukhona ngale kule South Africa kodwa izalo seZimbabwe esihlala khona ngale kule South Africa baba banyana kunjani
yebo baba kunjani
ye angiliphambanisa ibizo ngubanyana kumbe ngubhayana
yebo ni right ubhayana ni right baba
ye akutsho ke bhayana wena ukubhalisa kugwalo lokuvota kubona njani khona
okay mdaka baba ake ngibingelele ku wonke uzulu okhona okokuqala ngiyabingelela yonke indawo emagumbini amani omhlaba uba vele sigcwele umhlaba wonke ngiyabingelela mdaka baba leqiniso mdaka baba ngicela ukubuza okokuqala ukuthi wena uleqiniso nawe uyakwazi ukukhuluma iqiniso
kakhulu mzawa kakhulu unyoza kubona yes
okay wena ubona kuyosisiza ngani kodwa ma uthi siyahamba siyatshona siyabamba amalayini noma singabamba inkulungwane zamalayini ubona kuyosisiza ngani
ye ngibuye kuwe-ke ngubuze umbuzo lowo ngoba yima kumele ngubuze ubona ngani kuyosiza ngani mnumzana
namboni kuyosisiza mdaka baba
ngokubona
kwami kungaze kwabani
ye kutsho ngani baba
kambe kunini sibhuqwa yindlala manje mdakabanga kuthethi sigcwele emazweni siyahlupha siyalamba egoli asizwa la makwerekwe sizwa ngayo yonke into
so kodwa ungabhalisa ube suvota akusuze kube lenguquko yini
vele mdakababa uyangena egrawundini vele sokule team ene-1 mina vele ngiyangena egrawundi sokule team ene-1 kuyosiza ngayo sokule-1-0 ngiyengena egrawundini vele yalendazi sine-1 i-chaphungine-0 kuyazakala phela ngithi ukuthi i-chaphungo red seyihambile
soke kodwa nxa sikhangela sibili ukuthi kuloba bakwakuthiwa nguplato owathi nxa kukuthi abantu bengaphatheki kwezombusazwe bagcina bebuswa ngabantu abangafuniyo akutsho ukuthi ungekela ukuthi uyevota uyebhalisa ukuyavota ungasavoti suyekela phela abanye abantu ukuthi babe bebusa khonapho akunjani mnumzana
kwenzakalani ngo-2008 mdakababa
khuluma sizo tshela mina
yikho ngezinye zezinto yabona sesakhetha ukuzithulela mdakababa uyakubona lawo angithi
manje ungathula kuyagcina ngani phela mnumzana uzahlala khona ngapho phela e-South Africa isikhathi eside kakhulu kungalungiswa ekhaya awubona ukuthi kunjani
isibaya sincane inkunzi iphosa inkabi isibaya sincane inkunzi ihlaba inkabi mhlayona inkabi kwenzayo inkunzi le mhlayo mhlawumbe into mhlawumbe ngoba kuyafiwa mhlawumbe kuyenzakalani mhlawumbe lathi inkabi ziyosala-ke sezithi ukuvuka-ke nazo zama ukubhonga uyabona
kodwa inkabi phela kwesinye isikhathi ingagcini isehlula inkunzi akunjani
yebo kungenzakala ma ingazibisela
ehe nanto kudaba khonapho ukuthi inkabi ihlaba inkunzi khakha sokuzoidibadima awubona
mdaka baba asethembi ukuthi ngoba kulo nyaka sohamba siyekhaya njengoba siprepare ukuya ekhaya siyofika lathi sibhalise-ke kodwa ne sesesicela la makhiwe ukuthi asidedele ngabe basiyekele egoli sihambe lathi siyilungise ilizwe lethu ngoba lalelo esikulo vele bazimele abantu balo bazilungisela ngithi
ehe
yebo
Yeah, mfisa ubambe kona po payana unga indawo. Starte umama ke uCaroline Moyo. Yoko na lape kutengweni. Caroline Moyo, kunjani mam?
Pila baba ninjani.
Nyapila kakhulu, kunjani lapo kona kona?
Hai, ukuchisa nje kuphela ilanga.
Ya, sizwa kutoa ilanga liyachisa kakhulu ngapha. Kulo moyo omnyomanga lisayo njalo. Kungani, awuhambi kahle. Kulo mqando.
Hawu.
Yeah.
Hayi kuhle.
Ye, akucho ke unkosikazi kumbe unkosazana moyo?
Angizwa.
Unkosikazi moyo kumbe unkosazana moyo?
Unkosikazi moyo.
Ye, unkosikazi moyo chono ke phela ukuthi wena ngwakho uzahamba ebhalisa ukuvota yini? Uzakwenza kumbe kusuzokwenza?
Ai, mina ngibone ngathi kuyafana nje mntababa ngoba angazuvote kungavele bacabangelisa idi yabo yodwa. Wena nga usuvotile ukuthi becabangele labanye abantu amboni mina bekwenza lokho kodwa babe becampaign ukuthi lathi sibavotele sibavotele sokunjalo alina abantu abasalinaki nje
pho-ke manje ilizwe lilungiswa njani inkosikazi moyo nxa ukuthi inkosikazi moyo engasoza vote kuyahamba njani manje khonoko
hayi khona Naye engikhulume kangako but hayi mina mbona for yena misayide hayi kuyafana njengoba ubhude chilo laphana ukuthi kwenzakalani ngo-2008 abantu sasivotile kodwa ngithi kwambanqa kwambanqa kwasagcina iqiniso selingasaphumanga kwathiwa kwenziwa ama-rerun ehe manje kokhonoko kuyafana muntu
kodwa ukuthi abantu bangakhalala silwe bathi hayi kuvele kuyafana sitshaneni lakho sokumele kuhlale kunjalo sokumele phela kuhlale kubusa ibandleli lodwa
nje abanye ukuthi hayi ngoba nje uDisemba ufikile siyahamba emakhaya kubhaliswe sivote kodwa uvoteni wethu sizoba le nsolo futhi sokungasaphumanga ngendlela impumela eyabe ingakhona
wena uyabe ufuna kuphume njani nkosikazi moya
hayi kumele phela nababa nxa sivotile phela kuphume ngendlela iqiniso ngoba linjalo ayisithi esiyabe sibala kodwa
Da baba balayo bakwa. Ye bamba konapho ke uthu lokuthulisa umntwana ubambile konapho sithathe umunye ubaba osecingweni lapha. Ngeke ngizwe silobani lapha ecingweni. Ye ngizokuthola ke silomoyo lapha. Baba moyo kunjani?
Hello.
Hello moyo kunjani?
Kona kunjani Gibbs?
Ngiyaphila kakhulu kunjani konapho egoli?
Hayi mina ngilapha ekhaya ngisengkhwali.
Oh kunjani enkhwali bani?
Hayi konoko.
Yey so akutsho ke ukuthi wena siyakwazi ukuthi usubhalisile kukhasi lokugwala lokuvota. Kodwa ke kulabantu phela bathi babona ukuthi kuloncedo. Ngiloba babhayana lapha ngibe lo nkosikazi Caroline Moyo. Bathi hayi bantu vela kuncede next lock.
Ye abantu abanenga ngithi laba ababusayo bakuyenza ukuthi ukuvota kungaqhakathekiswa ngoba nxa usakhumbula Gipsy even umungameli ngokwakhe uke wathi yena ucabanga ukuthi ilizwe lelu ungalithatha ngokufa ku-X kuphele ephepheni thina salilwela khonokho bekuyizindlela zokubulala umoya wabantu ukuthi bayevota kufakwa ukwethusela ukuthi ungazuvote akula enye impumela engabuya engayisiyo leyo efunwa yilabo ababusayo so ngokunye kwakhona okubulala abantu ispirit okwakathesi nxa sesikhanyele ukubhalisa kwabantu ukuthi banelise ukuvota imfundiso yakhona ngalolu daba ibe lulutshwani kakhulu asazi ukuthi why yenzwe ukuthi ibe lulutshwani kumbe kwenzela ukuthi abantu banganelisi ukubeyazi kumbe abantu ngobuningi bengavoti kumbe vele zindlela zokuthi ama-elections wona la azayo asetshontshiwe yikho kunye abantu abakukhangeleyo kungani kuyabahlupha lokudlwangudlwango obuphathelane nama-elections awelizwe lakithi ngeyinye into ewara abantu
ye siyakuzwa kakhulu bamba khonapho ke baba moyo ungayikhatshana ngibuyele kubhayana angakayi kusylvester usylvester undlovu ndlovini ubambe khonapho ngiyabuya kuwe bhayana uyazizwela lapho uyakhuluma ubaba umoyo ngakhonokho ukuthi kwenziwa njani nxa kuvotwa abantu sebengani bafa inhliziyo pho inhliziyo zivuselelwe njani bhayana lapho
mdakaba ukuvuselela inhliziyo vele sesifila ayisekho enye into esiyilungise mdakaba ba I think kahle kahle sokuyenza ukungenela uJesu yabona mdakaba ngoba vele into ekhona okuqala eqinisweni ukuthi abantu sesafunda kwamanje abasafuna ukuyela eganyeni beqala ukula benzeni yabona ukuthi nesikhathi sesikiswe samanje yabona abantu abayovota vele sokusazakala ukuthi ngobani labo esibani understand mdakaba ukuthi Now we are wondering. Now we must ask simple question. In terms of what is on the table.
Yeah, you are playing last week.
On the Zambia vote.
I'm not playing. I go to the newsman. You want to? Go ahead, put it in your bag.
Oh, right. Put it in there. Okay. You are playing. I will chat. Put it in your group. That group.
Yeah, go jalo.
I want to have a base of pelutan. The tennis win.
Hmm.
Terms of meet. Me are super. I see Lambi. Yeah.
So abantu vele
silambile kubhlungu uhambizwe mntaba hluphekile egoli sihluphekile ungabuyizobona uhlupheka kubhalo emehlweni
ye madoda
kodwa sinelizwe lethu mntaka baba
ye pho manje sikulungisa sithini mzala
khona okulunga kuyolunga isikhathi siyofika ngithi
mhm
yeke sikhulume kakhulu wabambe lawo magama amothi ukulunga
ngalo
ukulungisa la uyakwazi ukuthi ukulungisa nini futhi date nini la kwazi abantu
Tshela mina vele.
No, la uyakwazi, uyakubona ukuthi vele kuyalunga sokuthini.
Alright baba kolapho, ngizawulubuyele udaba lolu. Ngithathe ubaba uSylvester Ndlovu. Ndlovini kunjani?
Hayi, mina into ngithanda ngayo ukuthi kumele sibe lenhloko nje ukuthi.
Aha.
Hayi, kumele lenhloko ngoba yabona ikhaya lokhu umzimba mangela inhloko vele akusebenzeki kahle.
Inhloko lapho
siyenze sina ukuthi siqinise umthaka nje yakithi.
Ehhe,
kube inhloko, emathi nenhloko sizokwazi ukuthi ikhaya ibuso kuzoba nempande kahle.
Aha. So wena ukuthi okutsho lapho uthini? Akuphumele igcikeni ngizozwa. Uthini vele?
Njani?
Ngithi uthini sibili? Ngasithi kumele kube lenhloko, inhloko yani?
Kumele sibe kumele kono kuba athe bekwenza ukuthi kumele kuphethe inkosi yakithi bebe right mabethi kumele kuphethe inkosi yakithi ngabe amaNdebele kahle kahle alakhanda
okumele abe lenkosi then kungaba lenkosi sokuqhubeka kusiya phambili
yikho sizokwazi khona ukuthi sikwazi ukulungisa into zakithi ngani ngoba manje into zokuvota lezi vele kahle kahle kumele amaNdebele ayi into zokuvota lezi amaNdebele votele wona ukuthi afune inkosi yawo kuphela
Inkosi manje ayivotelwa phela.
Hayi inkosi ngoba ngiyabona bazama ukuvotela inkosi kodwa baluvala udaba lenkosi vele balimbokoza.
Mhm.
Ngiyalandela inyuzi ngiyakubona ukubona konke lokhu. Bazama abantu ukuthi bevotele inkosi kodwa bafuna ukugcaba ufuna ukumbokoza ukuthi inkosi ingakhani.
So wena utakudinga inkosi ukuqala ungadinga inkosi abantu besintwini sebelandela khonoko bethiyana lalokho ukuvota njani njani.
Ya vele ngoba into zokuvota lezi into zokuvota lezi vele zizoba nokuropa phakathi vele kulokumgabe saphila kanje
manje uzalandela inkosi anti yabisikwa manje isemandebeleni kuphela iyabe ngaso inkosi yabo umgabe phela
khona uzobona bayasigcila bayala khona ukuthi sibe nenkosi baya kuyala khona ukuthi sibe nenkosi yabo yikho unye vele ukukhomba ukuthi vele bona banesitoti Mme ufayekela amashone vote hodwa le sina kuphela sicela ukuthi sifune ilokhu inkosi yakithi vele ibuye.
Aha, siyakuzwa kakhulu ke mnumzana Sylvester, wena ke kodwa vela usuzubhalise uyachiya kunjalo.
Hayi, hayi kubhalisa uzozama khona kokubhalisa kumele sibhalise endizameni kodwa into kumele sihambise phambili ukuthi sibe nekhanda.
Kodwa nxa inkosi phela sozingena ku ballot box so uzavotelani awukwazi.
Injani?
Inkosi phela ngeke yangena ku ballot box kuyahlupa lokho.
Angeke yangena.
So manje uyavotelani phela.
Hayi kona yithi kakhulu into emele sikhambise kakhulu phambili ukuthi sizame ukuthi silungise indaba yethu le inkosi ngoba into zokuvota lezi vele sizozama ukuvota kuphela kodwa vela ngizonke sizozihambisa phambili ngoba vele esilungu umdalalo nesafila vele kuba nzima.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke Sylvester Ndlovu ungadinwa kusasa mnumzana sibonge kakhulu ba
okay.
Ye ubulalele okay, phela ungakhohlwa la ngo 8 o'clock sikhuluma ngodouble fana lolofana okay. Nalolu 8 okay, o'clock sizabe sikhuluma nge-BVR lesihlandla lesibili lokuvota ye sibonge kakhulu bye bye
okay,
ye ngibuyele ke kunkosikazi Caroline Moyo ubosuphosela lakho lokuqina mama uzihambele nje so uyamuzwa ubaba uyakhuluma lapho uthi ngavele khona akuvotwa abantu besindebeleni balungiswa kwabo okwenkosi kuphela batshana la kukhona konye okunenge wena uthini ngakhona kho nkosikazi Caroline
kodwa ngoba nje uphendulile laphona wathi inkosi ayingene kuvoteni so ayi singakulungisa yebo yebo kwesindebeleni kodwa angithi siyabe singekho ngesiyabe ngoba singaba ngaphansi kwenkosi kodwa kuyabe kumele kuvotelwe phela lohulumeni so ukuvotela uhulumeni yebo singavota kodwa ezilongikhulu nje ubhudejile ukuthi esaphila hhayi bona athi mina kuyazifananela mne wethu
kuvela kutshintshe lutho
hhayiele kutshintshe lutho
manje kuphela abantu bathi uhulumende uguqulwa ngokuvota phela ezombhobho lezi lokunye okuthize akusasebenzi kangako so ukuvota lapho x into enkulu awubona ukuthi kunjani
sora angizwisisanga baba
yes silalele mama ukhona Caroline
yebo ngilalele
ye abantu bathi u-x ukuvota into enkulu kakhulu so wena ukubona njani khona
yebo khona ukuvota into enkulu kodwa manje sokubulala abantu inhliziyo phela abantu babe bevotile ngoba ngitshilo lasekuqaleni ukuthi babevotile ndibuye njalo imiphumela yangikhona siyarojwa kungasaphumi sokuphuma ngezindlela so akukhona kuyabulala abantu inhliziyo ukuthi benjani bekwazi ukuvota ngoba manje abantu abaningi hhayi badelile ukuvota ngoba manje sikwelinye ilizwe siyahlupheka akunatshintsho nje ukuthi ngabe sivota kunatshintsho sizabuya sijike futhi kwamanye amazwe sizofuna ukuthi maybe sithole ukuphila
hawu boni-ke usufuna ukuthi uhambe kumbe ume kancane sibe sesuzihambela ufuna ukuhamba kathesi
hhayi angifuna ukuhamba baba
okay bamba khonapho nkosikazi moyo sisilo mama-ke usikhathele nyathi khona ngalilaye usebutswana ngokuzwa kwami mamdluli kunjani halo mamdluli ye umamdluli lapho ngani angimuzwa kuhle ukhona yini mamdluli nyathi kungazani ye kunjani mama
hayi ngiyaphila linjani duze
isiphile kakhulu sorry lapha bengani asizwani kuhle kodwa sesikuthola kuhle kunjani lapho khona kodwa
hayi lapho ngikhona mina kurayithi namhla
ye bantu usebutswana ebutswana vela
yekaburona
mamdluli ukubhalisa kugwalo lokuvota wena ume njani kolapho
ukubhalisa sile sizahamba siyebhalisa kodwa uhlupho olukhona babadube olwenza ngani sigcina singani siphelelwa ngamandla ukuthi kwesinye isikhathi abantu liyavota kuhle impumela ziphume kuhle vele ukhulu aphikise nje athi yena kayindawo uzasukela so ukuthi sithona sizihlupha sesiphongwenza kuphela ukuthi sizathini ngoba vele siyakwazi zabe uyaphinde khonthana kwenza ngo-2008 ayali angayala sizamthini ngoba lalabo kufuze bezinika amandla okumsusa bayabungani bamesaba manje thina vele yakula nto esingamenza yona ngithi singabantu sizahamba sisebhalisa ukuvota but ungani akusazi njalo maybe unkulunkulu ngeza sisiza thina njengokwethu ngokwenyama hhayi vele sibuthakathaka shem ngoba uyayala nje athi angiyindawo manje sizamenza
pho manje mbona ngazani yikho okuqathekileyo esingakhuluma ngakho-ke lamhlanje khonokho ukuthi pho engayala ukuphuma kuthiwani othi-ke nyekubaba umoyo uvolta moyo baba volta moyo engayala ukuphuma ubaba umnumzana mgabe sedliwe kumele kwenziweni
kalamandla wona lowo ukwala nxa edliwe into enzaza
laphana phela kuthiwa wadliwa ngo-2008 moyo ngo-2008 abanye bacabanga ukuthi wadliwa so ngani kunjalo
ye ngo-2008 wadliwa kwasekufakwa othabo mbeki ukuthi bazobona ukuthi impumela leyo iphuma kanjani impumela yayisiphuma ngendlela yokuthi yena kasadliwanga but kuleso sikhathi akuyisikhathi sakhona besangamaqili bebaningi kathesi izano ekhona isiyo ekhona kathesi lalabo ababeqila sebekuzonda lobo buqili ngifuna ukunika abantu bakithi izibindi zokuthi abantu abavote njalo badifende ivoti yabo ngokukhangela ukuthi ubuqili lobo bungayenzakali kuma-pulling stations babale labo babekwazi ukuthi kuvote abantu abangaki in each and every polling station ukuthi abaphendulisiweyo bangaki abavotileyo bangaki iphathi eunileyo yiphi ethole engaki yiphi kanjalo njalo sonke sidifende amavoti ethu kasoza ayalele nxa edliwe esikhundleni ngoba amandla abantu makhulu kwedlula umuntu oyi-one kathesi lama wo veteran akhona akasakufuni khonoko abantu sebevuleke ngcono kule 2008 ngithemba kathi hiji uzaphuma uyafuna loba kafuni abantu sebezwele ngokudubeka angimboni umuntu ozabe lokho esithi udefender ukudubeka wonke umuntu ufuna impilo engcono gives uzaphuma nxa edliwe abantu singazimisela simtshenisele ukuthi udliwe la umuntu ufanana lati uzaphuma kuphela
bayana uzaphuma kuphela kumbe wena njengoba usithi awusozukuvote ukumele kwenzweni manje bayana
ukhuluma nami baba
ngikhuluma lo bayana mana bamba konapho ngizubhayana lapho uthini bayana Wellington
ukuphuma manje sokunzima uyazi yini mtaka baba sokukunenga ongamaqembu qembu uyakubona sokukhona kulo kuyimthwakazi lo nyonga moko kamjuri nako kunyoka wenishi uyakubona sokukunenga so abantu vele sebesichithekile yabona manje singasathi kambi mango singasathi imbethe abantu bazodliwa bazowina ngoba ongamathole phandle sokukunenga so abantu sebethethwe yilokhu abantu sebethethwe yilokhu sebethethwe yilokhu ukube mhlawumbe ayahlangana lamathole bewuzoba ngcono lapho 2008
ahababa
asazi sobona khona ne kodwa sohamba sami siyobhalisa sivote yabona kodwa enye into futhi engifuna ukuyibonisa abafowethu angithi abantu ubungozi obukhona ngelizwelethu ilizwelethu wonke umuntu sekhorati ngakusuthi amfanise njenigeria understand ukuthi enigeria wonke umuntu sekafuna phela ma ngifika mna kunje egoli ekhaya umfana umuntu uma uthethe ubuye egoli uyabona ukuthi abaku-welcome sebekucabanga ukuthi bayakwenza kanjani imali ekhaya wonke umuntu sekhorapt okungaka ukuthi okhulu ma engaphuma vele akusekho umuntu obuya afoka abuse laphana why ngoba wonke umuntu sekhorapt ecabanga ibhizinisi understanda konke lokhu yakubulawa yikuthini oba njengathi esaphuma la mankomishi obathi ngo-u esingafundanga angithi uyabona ekhaya umuntu ongafundanga ekhaya phela awuqhatshwa ngoba uzathi iyangena e-KFC lapha zofuna umsebenzi mbeni emonashi lapha uthiwa yi-olevu ne-a-levu uyabona sonke lokhu asinakho-ke thina kusho ukuthi vele thina sivale nje angaphandle umuntu ongafundanga laphana ekhaya kunzima kungcono apha egoli oba amathiwa ayaqhatsha noma ungelalutho uyakubona kodwa sibuyele futhi ekwindaweni zokuvota hey kunzima kulo nyaka ngoba amathi uyabheka ukuthi amatholi asemaningi uyabona so kulo nyaka bazodliwa abantu bedliswa ngamatholi lawo asithatha abantu ama-99% uyabona
ya
enye into futhi eqakathekileyo futhi ebesingayicela yikuthi sicela abantu njengawe-UK lapho uyabona use-UK abantu laba bafundisiwe ukuthi into zepolitiki ziyafika ziyedlula uthe uhambe emakhaya emareserve emarulal abantu bayakulalana bayachayana whatever kumele befundise ukuthi befunde ukuthi uvotela mbe ngivotela i-MPC or uvotela izapho or uvotela izano mase kuphelile guys let's work together fine kungamanje abantu bayalokhela ebhizi bekukombana ngomuntu olwana ngo-MPC lwana ngezano lwana ngiyandasend into engize ngicela abantu befundise ukuthi ipolitiki into efika idlule abadala bemakhaya befunde futhi bekhululwe emakhaya ukuthi livotela into oyifunayo ekhaya phela isilegal ukuthi ona mhlawumbe njengawo uthethi use-UK ungabonaka request iphethi ka-Donald Trump uthi ulecala ungabonaka request ka-Obama endaweni yokuthi sulecala manje u-UK uzathola nasegoli apho uyagqoke sikazuma uyagqoke sikamalema uyagqoke senkatha whatever yi-free nasekhaya sicela kube njalo futhi abantu bengatrekeni abantu uze bewine kahle uyabona manje ngeke sikwazi ukuthi ema-reserve umuntu wayevota ngoba esesaba and yangizwa mtakababa into engikhona kuyo
haw ujayele mtakababa sesingakuphumuza nje uzijayele phansi ushaye esibile esikhonkosini
hayi ngisasekhona isikhathi ngisasenazo
olright hayi kulungile yenza njalo yenza njalo inkosikazi Caroline Moyo uyazizwela lapha uyakhuluma umnumzana uthi hheyi into ehluphayo ukuthi sokugcelela amabandla amaningi lokunye kuyabe kuvuka ngapha okunye kuvuka ngapha nxa abantu bemaqamuqamu kwenza ukuthi abanye abantu bengafuni ukuyavota akunjalo
ngiyamuzwa lapho umfowethu ngiyamuzwa
so khona kuba ngamaqamuqamu
mabandla ekhaya asemaningi kakhulu ngiwuswele nje ukuthi nawe uyenze uvotele bani uyekele bani
so kumele kwenziweni kumele kwenziweni ke nkosikazi Moyo
hayi khona vele nje akule angazebe maningi ngeke thina siwadabule kodwa kumele nje kuphela sikwenze siyezama kuphela ukuvota ayikho enye indlela esingayenza
mana sibuyele ke kumamdluli mamdluli usakhona
khona
mamdluli nanti udaba lapho ukuthi ukhanya sekula maqembu amaningi kakhulu abanye bavela ngapha abanye bavela ngapha abanye bafuna inkosi abanye bafuna lokhu lalokhu pho kuyavotwa kuthweni kukhanya yikho okunye khona okulimaza abantu
Ya hilo uyabona ke iluhlupho lapho luzavuka khona khonapho masekuqineni yikho lapho kuzavuka khona uhlupho khonapho ngoba uzathola ukuthi abantu ngobuningi sivotile sibili kodwa kuyiqamqama 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 izani yaphuma le namba ephezulu khonapho vele yikho lapho kuzaba lohlupho khona ngoba uzathola umduli la ethole 64% EMPC la yathola 64 enye la yathola izani besidonsa nge-99 ngoba vele yona yiphathe ebusayo ogogo vele abandlutho Soko kinto abayazi ukuphela ukuthi bengabona kuphela umuntu abamajeni yabamfakela uqha. Bona abantu bona labo abanye bona labo iproblem yabo abaye emakhaya. Abasizi ngalutho emakhaya. Athe sizongahamba ekhaya khona ngale njengakithi elipani. Uzathola ukuthi amarari up and down kuyadliwa irice kuyisimpu sezingalashukela. Njalo njalo yikho abakuthandayo ogogo konke baphuma nkomthaca zimla amachina. Vele bona bathi number one siwini. Besuka lapho bayavotela yena lo abambonile ebisa yona leyo mgano. Lo abangambonanga sure sivela abazilikho noma besiyafika kwangale emahofisini lapho kuvotelwa khona abakwazi ukuthi kuhamba njani kuyanga uyabona so labo ngabaphume behambe emakhaya bebonwa ngabantu bebonwa ngabadala sina kula nto singayenza noma singahambe ekhaya sifike sibalutshani kakhulu abantu ngobuningi basekhaya basemakhaya abadala basemakhaya khona le yibo ababadingayo ukuthi bebabone beyiqamqam benjalo bebaningi kakhulu abahambe emakhaya bebonwa ngabantu bekhuluma ulimi abantu bebazi bebatshela ukuthi uhlupho lunga abantu bodubo bayalubona abadala abadala vele baphuza ukurobheka mna ngiyabazi ungahamba ekhaya uphela ufike ubathi mpuphu 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 ama-10 kg sase bebuyabevuka bayakuvotela bathi usinikile impuphu uyayibona
aha nanto udaba khonapho sibuyeke sidinga ubaba ngizokuthiwa silo baba uMaxwell Ncube ubambe khonapho umamdluli mnumzana Ncube kunjani Maxwell Ncube sabona
Sabona njani futhi?
Ngiyaphila mfowethu kunjani?
Siyaphila.
Ukuphi kona?
Ngise South Africa eThembisa.
Lo kunjani Kenneth?
Hayi kuhle khona bona.
Uzahamba uyobhalisa ukuvota?
Besithina besithi sizozama ukuzama ukubhalisa futhi manje sasesiswela isikhathi emsebenzini sokuthi siyozama ukubhalisa ekhaya. Into ebekade sasiyicelile ngiyawo sekuqaleni. Sasifake i-memorandum ukuthi sicela ukuthi bakwazi ukuthi thina esilane South Africa basinikeze indawo yokuthi mhlawumbe sikwazi ukubhalisa for ukuvota. Manje-ke isikhalazo sethu asayisizwakali.
So awusavoti vele?
Hayi, isikhathi sokuvota nje angisenaso. Emsebenzini benqabile ukuthi banginikeze ama-days ukuthi ngiyokwazi ukubhalisa.
Wagcina nini ukuvota?
Since ngingaba khona mina because mina 35 years akaze ngingabhalisa ukuvota.
Manje ivoti lakho ngxenye kuyabe sekuseleli 1 kuphela. Ukuthi umuntu echaye 51% elakho nya uyabo so laba bangafuna ukubhalisa uvota akusitshele baba Ncube kwenziwa kwini
khona mase siyakubheka mfuthu abantu abokusuka bengafuni ukuvota into yokuqala basebe beyitshele nje ukuthi ukuvota nje kuyafana like ekhaya amavoti usungathola ukuthi mhlambe ipha iqembe eliphikisa linqobile but ngendaba ukuthi abantu besuke besakudla nokukhuluma ke obviously amavoti bese wathatha ke anikeza iqembe libusayo so kusuke kube yiyona into esuke sithuze sinje yaseZimbabwe
so
abantu siyafuna ukuguquko siyafuna ukuthi yonke into ibe right but siyahluleka
so abantu babona ngani kulobo ngilimbano othize
bona bukhona vele budakazi nje bahlala bungekho and buzohlala bukhona
Pho akutshela uZulu sibili baba Ncube ukuthi kumele abantu benzeni lapha ngoba ukhetho lolubuyayo luqathekile kakhulu.
Mina engakucela emphakathini ukuthi noma ngabe mhlambe kuthiwa iqembu eliphikisa linqobile bese kuthiwa mhlambe kucela ukuthi kwenze ama-repeat amavoti. Why kuzomela uZulu ukuthi ulalele ukuthi makwenze i-repeat like mhlambe if you are not mistaken like ngo-98 ngesikhathi ngisafunda-ke mina engikwazi ukuthi iqembu eliphikisayo ma sasilalela imiklomelo yakhona lalinqobe kahle nje ngalokho-ke ngoba i-upper hand kule qembu elibusayo kwathola ukuthi kumele abantu balalele ukuthi amavoti bawaphindisele phinde kuvote kwabusha okuyikho-ke thina-ke okusibulalayo kumanje sisahleli lapha emazweni asijabulile ngoba yathola ukuthi mhlawumbe uhlala unyaka uhleli ngaphandle ungakwazi ukuthi ekhaya utho ukuthi uyasebenza emsebenzini abakhona ukunikeza ama-days but mathi bakunikeza ama-days bakunikeza u-2 days angiyokhona ukuthi ekhaya for 2 days
utho
ukuthi iy'hlobo zethu siyibona kanye ngonyaka asijabuli sirasi le nto isiphatha kabi siyintsha ngoba okwamanje sesize singasazani i-family zethu esikhule nazo ngamukile abanye bakwamanye amazwe bayeba kwamanye amazwe sothi noba sewushonile yahlala u-12 years umuntu engakabuye uzophonsela ide imgco elo ethuneni lakho into eyesikhathaza ngempela
ya kuyahlupha kakhulu baba Ncube hayi siyathaba ukuthi ungenele kuhlelo singadinela kusasa baba
siyabonga baba
ye wothi mbuyele ke kubaba u-Volta Moyo khona ngale ngwali eGwanda South baba Moyo lokhu khona ecingweni
ngikhona baba Dusi.
Yey, nansi isigalazo zabantu yazizwa lapha. Abantu bathi sokugcwela amaqembu lamaqenjana lokunyoka uthize. So konke lokhu bathi lakho kuyabe phula inhliziyo ngoba kuyagcina kusenza ukuthi ibandla libusayo ligcine linqoba. Akukho khona bo ukuthi ungathi.
Abantu ba inhliziyo zabantu zingabuli. Ipolitics injalo umhlaba wonke, kuhlala kulamaphathi amaningi emazweni wonke. But kuyabe kule enye i-main opposition eyiyo engaqhaswa ibisi sebenza ukuthi ithathele lelo ibandla eliyabe libusa amadomu khonapho. Kanti esikhula ama-alliances like i-opposition party eyiyo enkulu ye-MDCT isiyenzile i-alliance le-MDCT eka-Welshman labo bipi lamanye nje amanye ama-opposition parties kutsho ukuthi labo abantu bazavota beyinyandanye. Okungazwisa ibandla elibusayo ubuhlungu ukuthi linjani lize liwathole amavoti abaningi njalo singakhohlwa ukuthi lalo lelo elibusayo selingama-splinters amaningi bayalwa kulabo G40 kulabo Team Lacoste kulabo banibani ama-veterans lawadonselale ipolitics injalo ayisikho ukuthi yona izano yiyo e-United layo kuyadonselwana abantu bengaboni inhliziyo bacabanga ukuthi kwengalo kozano khona kuklini ibibambeni akunjalo abantu bonke abaregister bavote sizanquba abase South Africa bakwanisa ukuya register ezine bed bridge laphana acho ukuthi uvotela kuyiphi polling station ibizo lakho uzalithola khona ngale mhlazane esiyavota ababe sendaweni njengobutswana kumbe bahlale eHarare kumbe bahlala ngapi ba register ezini kubo Plumtree khona ngale acho ukuthi ufuna ukuvotela kuyiphi polling station loba sithi mhlawumbe se South Africa ubona ngani awusoze ukwanise ukuya nkini elupani kumbe echolocho ungavotela ezini khona apha eBed Bridge kule polling station oyaziyo ukuthi wena uzabe ukhona so lapha abantu abaregister babadube baye vota ipolitics vele ayenzelwanga ukuthi inindawonye i-dynamic into ehlala itshintsha umumo mhlawumbe ngelanga lelo sisiyavota bonke bona labana abantu abakuzana babe sebemhlamukele lowo busayo ngoba labo bayadubeka
ye bamba khonapho-ke mnumzana Volta Moyo sithathe-ke ubaba uzibusiso ndabaningi moyo baba moyo kunjani
ngiyaphila baba
ukuphi khonapho baba moyo
ngilapha e-Hawuroni weBotswana
kunjani Gabs
hayi kuyatshisa mbijani izulile alifafa emalangeni kodwa hayi unamhla uyatshisa ba
ye siyakuzwa kakhulu so ke akutsho wena uzabhalisa ukuvota kumbe kume njani
ukuvota ndiza kuyabhalisa sibili ngekhefu ngizasuka lapha ngiyobhalisa ukuvota ba
so ubona ngani kunceda ngani khonakho
kuzancida sibili ukuthi sizame ukani siyakhululeka ngoba ngilapha eBotswana lami kangithandi ngifisa ukuthi ngangisebenzela elizweni lami kodwa ngendlela elimi ngakhona kuba nzima ngaleyo ndlela so kuyavota kuzaphathisa kakhulu ukuthi mhlawumbe singaguqula uhulumende sizame omunye bese sibona into yena uzasenzelani ngoba lo silayo sehlulekile ngeqiniso mina ngikhumbula mina ngizelwe ngomnyaka 87 into engikhula vele ukuthiwa upresident umgabe lanamhlanje lokho umgabe lokho into zisonakala kunjalo angaboni ngqukuwe ndazwali lami senzeni seBotswana ngalesi sikhathi ukuthi nizame impilo ngoba elami ilizwe vele angalibona ubona ndibazi
so-ke ubona ngani ukubhalisa into enkulu kakhulu ukuthi ungakwenza la ufake ivoti lakho kuyanceda kakhulu
kuqakathekile sibili baba ngoba ngicabanga ukuthi ngafaka lami ivoti yami hayi simngedwa omunye la uzafaka ivoti then ukuzayenza ukuthi uhulumende siyabe simfuna asenzele sikufunayo anqobe ngezinye indlela
ye so akutsheleke labo bangafuna ukuthi bayibhalise ukuthi bevote akubatshele sibili ukuthi hayi bantu kunje
hey iqiniso mahlaba ezulu asihambenini siyovotwa ngoba sizabe lokho sikhala elizweni lezithi eyizimbabwe uhulumende into kazimanga kuhle izinto zilungiswa yithi so kumele sime ngezinyawo siyezama ukuthi siyevota lathi sibone ukuthi kuhamba njani ngoba singavele sikhale sini one ndawo ungakhali uvele mbele kwenu So asisukumeni ngobuningi siyovota silungise izwe lethu ukuze sibone ukukhululeka okunye okungcono. Ngoba noma kwakukhululekile ngeqiniso ngalo ukuthi umgabe kulokuhla kwenzile. But kwakade sihayi asimphunguzeni umuntu omdala athi sibone omunye asincedise.
Awuboni-ke uyijaye mnandi kakhulu ukhona ngapho-ke usisonda baningi moyo ungadinelwa kusasa mnumzane.
Ngiyabonga baba.
Okay, bye-bye. So-ke ngibuyele ubhayana mbonazane usehambile. Singazibhayana lokhu khona? Khanya ngazane ubhayana sehambile. Kuzobuya-ke lo nkosikazi Caroline Moyo. Lokhu sakhona mama. Caroline Moyo?
Yep.
Yeah. So-ke uyezwa lapha kuloba bethi hayi othi hambani ebhalisa noma kanjani ngoba ilizwe kalikakhululeki ngokutsho kwakhe sibili uthi ilizwe leZimbabwe ungani akuhambi kuhle konke akungene khonapho nkosikazi Moyo.
Ya hayi baba ngiyamuzwa lapho ngivumelana laye sibili hayi asihambenini siyazama siphumuze nini umdala or umbuzovuma umbuzoyala sehluleke sizamile lathi hayi sizohamba sibili. Ngoba masikhuthazana sibaningi sithi asihambe nini siyozama hhayi njengoba labalaleli balalele nje ukuthi hhayi kumele sihambe nini siyobhalisa sivote.
Wena ekhaya vele uvela ngaphi nkosikazi Moyo?
Mina ekhaya ngibuyela uPani.
Akukhulumele abantu belupani ubatshele ukuthi kuqakatheke kanganani ukuthi bevote batshele kathesi bakulalele.
Engikakhulu ngithi khona ngaphe lupane asambe nini ogogo labokhulu bengarojwa ngamabele-ke khona ngale ekhaya ngoba uthe izane uphela ikampena kuze siyayazi vele kuyisikhathi sama-election izane ezinto eziningi-ningi ngithi hhayi beke belibale ngazo behambe bebhalisa bezame ukuvota kube lo tshintsho kube lo tshintsho lathi nje sinje abantu ababo sikulona leli lizwa sithandi sifisa ukuthi ngalathi silabo manje ekhaya sihlelile abantu abethu sithole imisebenzi. So bengicela ukuthi hayi bevote bevulamehlo bengarojwa ngamabele amakhapha abacazimulayo inini hhayi beke beme kancane.
Awuboni-ke bamba khonapho-ke nkosikazi Moyo siye kumama-ke umamdluli. Mamdluli uyazwela lapho ukuthi uyakhuluma umama so lawo kukhulumela abantu ekhaya khonapho lapho odabuka khona ukubatshetu benzeni.
Lami mvela khona silelo pane sibili lami nizama ukubatshela ngakho ukuthi abahamba abadala bevota ukuvota sibili abadala bazaphuma bevota dube ngokunayi mina njengikucela yikuthi wona lawo amaqembu nala aphikisayo bona labo NDC sakungabi yibe futhi abafika ngale sebe ngoba esikhathini esiningi uyabona bafika bona bebe labafana abanyana abasakhulayo ba bafananyana abasakhulayo laphana elupane kuselupane town kulotshwala kuyathengiswa kulamabhawu bangadakwa sebe-rafula abantu abadala uyabona. So abakhuzi abantwana bebandla labo ukuthi bebekwazi ukuziphatha bekwazi ukuhlonipha abantu abadala nxa besenza entweni ezinje so ngoba abadala basingasosiza nto yabona vele abantu kungabantu ba-NDC sona kwembali abasahamba abadala ukuyabavotela uyabona. So ngaba bafundise ukuziphatha kuhle bekwazi ukuhlonipha ngoba abantu bezani ngabantu abadala babuya laphana befike behotisebehotisebehotise iningi bamankomithi acazimulayo abadala sebesithi hhayi laba ba-right ngabasithethisi but laba manje sebedakiwe sithethisa abantu abadala ematshwaleni abantu abadala sebedima uyabona. So ngiyaza abantu ukuthi abahambe bevota kodwa laba abantu bebandlala ngikhona ele MDC abaziphathe kuhle nxa bekhona ngale makhaya becampaigner befundise abantu abalandeli babo ukuziphatha kuhle ukuhlonipha abantu abadala uyabona.
Hayi khona ukuthi babe bekhahlela amankomitsho abantu abadala bezinadela.
Hayi bengakhabi bethu ngamankomitsho khona kwezani lokhu bekukhabe kuyewelale angavele kwenze njalo abadala kusasa bayayivele kuya vele bathi benyanye besikhipha sangikhona vele abasasifuni sebesithi kuyachayisa lokhu athi bathaye umntaka nabani bemthayele ukuthi begqoke isikhipha sezane uyabona. So ngabaziphathe kuhle bahloniphe vele bahloniphe into enkulu kakhulu izihloniphe vele thina singaphandle kwelizwe dube kasikho phakathi ukuthi ezengithaye ukuyabe kukhathana but abasekhaya khona ngale njengoba uzile umuntu ekuthi bayathana babe sebethana ezibhoraneni bebangakhona ukuthi omnye ugqoke isikhipha salokhu ungavele uthaya umntwana oyi-one kuphela esigabeni ugqoke isikhipha se-MDC uthaya umntwana wezane wayi finish abadala usho baxothile khonapho uyabona.
Ye, siyakuzwa kakhulu mamdluli bamba khonapho sesilo baba-ke uButho Chuma msongane kuthiwa ngubutho Chuma kunjani?
Hallo linjani?
Ngiyaphila ibizo mbani?
Ubutholiwe Chuma.
Ye, Butholiwe kunjani baba?
Hayi mbitshana.
Ye, uzahamba uyebhalise ukuvota kumbe awusozibhalise?
Mina ngeza ke ngiyebhalisa baba ukukhuluma iqiniso.
Indaba
kade sabhalisa sibili kuhle kuhle akula ingathi nje ukukhetho lo ithola eZimbabwe akula eqiniseko ngalo nje kuphela.
Mhm.
Eh.
Kulobuqili phakathi.
Kungathi kulobuqili oboningi kakhulu phakathi njalo nje lalabo babandlela amabandla aphikisayo kambona ukuzimisela kwabo ekhethweni ngoba labo bahlala bekhala ngobuqili esikhala ngabo kungila abangazivikela ngakho kulelo buqili.
Mhm. Kodwa nxa sibona phela engxenye kungaguquka lo nyaka ngoba kwesetshenziswa lokuthiwa i-biometric voter registration ukwezeukuthi nxa uhamba bebona ukuthi alo ngithuma ukuthi ungeke waba ngithuma kanenginengi enxa kungaba lo mehluko asikwazi ukubona njani kulokho.
Ye imitshina leyo emitsha ebuyileyo siyayibona ngendlela yokuthi la ibuye sikhangele ukuthi ingaba le nguquko but angiyiboni inguquko yakhona mina ngoba bakhona abantu abalolwazi ngayo kwedlula bona laba abayisebenzisayo ngakhona abamelele ukuthi babazomelela-ke ukukhetho lwangikhona balolwazi ukudlula bona labo ababeyisebenzisa ngalesi sikhathi esakathesi.
So ubona ngani ha kukhona ongatshelela kubi
na hayi aluthembisi esibaningi nje sibe sikhuluma sike sakhuluma ngayo indaba yangikhona nje amalanga enyana wona lawa sibaningi nje singamazimbabwe sisephalaphe ha abantu vele bakhanya balensolo ngakho kakhulu abaningi.
Ye bamba khonapho-ke golide ngiye kubaba uVolta Moyo. Baba Moyo uyazwela lapho uyakhuluma umnumzana uJuma njalo umzwile lo nkosikazi Moyo kanye lonkosazana Nyathi. Basola ngokuthi sometimes kwesinye isikhathi abadala bayahlukuluzwa kakhulu ngabantu be-MDC othola bekhahlela amankomitsho abantu abadala besithi hayi inkomitsho zeni lezi elinatha ngazo ngezezanu into ezinjalo. Kulungiswa njani khonokho ngani kuyahlupha-ke Moyo?
Ye khonokho abantwana bamele bekhuzwe bengakwenzi khonokho kanenginengi sibili la mabandla aphikisayo kajelanga kwenza ubudlwangudlwangu ngoba bona kulalapho abathembe khona ubudlwangudlwangu obuningi siyasikubone kuleli qembu elibusayo ngoba lona liyabe lithembile ukuthi ababotshwa abantu bakhona bangaze bajaye abanye kumbe bangaze balimaze babulale abanye kodwa konke khonokho nxa singabantu sihlezi esigabeni asikufuni mina nginje ngisegwanda ngikithi lapha enkhwali singabe suthu sizihlobo iningi lethu so for sure nxa utshaye umuntu oyi-one owangikithi umtshela ukuthi usapota leli bandla usule chance yokuthi uluze wena loba abantu babekukhangelele ukuthi bangakwenzela bangakuvotela ngoba ususuke watshengisa into abangayifuniyo now ngapha ngizama ukuthi abantu bakuthi ngibatshele ukuthi ezombuso ezombangazwe lo mbuso kayisiyo into ukuthi wawuyithatha kalula ukhona oza kuthi wena thatha uyabumele la utshengise amandla okuthi ufuna ukubusa ngokuwuthatha lo umbuso ngendlela zonke ezikhona ngokuzivikela ngesikhathi sakhona lokusebenzisa ukukhalipha kwakho namandla akho lothando lwakho lokufuna ukuthi ubone utshintsho ukukhalala kuyake kufanana lokuthi wena ngokwakho uyazincindezela nxa uzathi hayi mina angisabuyi ngibhalise ngivote ngoba ngomnyaka othile kube lalokhu lalokhu ipolitics ayisinto eme ndawonye uya nje kutshintsha kusiya ngokuthi kumi kanjani ngaleso sikhathi lama-supporters obawubazi ukuthi ngabaleli bandla komunye umnyaka olandela uzabathola bengasekho khonapho so abantu bakithi ababe lezibindi bavote ngokukhalipha bavikele impumela yabo umbuso uzatshintsha abantu bakhe babone okutsha abantu bahlale kuhle.
Ye siyakuzwa kakhulu-ke mnumzana Volta khonapho lapho khona upolite kwakuba Maphosa uthi azivoteni madoda. Kuzobuya-ke uPamela Khumalo uthi salibonani. Yebo Makhumalo, kunjani? Kuzobuya uChrist Ncube uthi kumele sithathe ilizwe lethu ngenkani ilizwe dala lashabalaleli. Kuzobuya uThembi lapha sithi simfonele. Kodwa isikhathi sethu sesidliwomangoye mbonge lonke elingene kuhlelo-ke namhlanje asihlanganeni ngo-8 o'clock. Sizabe sikhuluma ngokufanayo futhi sikhuluma ngokuthi ukubhalisa ukuvota kule phase 2 le voter registration. So mina senchabanzi ukhiphe sidube ku-VOA Studio 7. Bye bye.
Banana la machuwa, banana la machuwa, banana la machuwa, banana la machuwa. Let's go, let's go.